o e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 16 kumpalakazi 2018 ngontungameli Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
IZANU PF idelela abantu beZimbabwe kakhulu, laba abantu beZimbabwe sebekuvumile udelelwa. Abalandeli beZANU PF ngiyabona kwesinye isikhathi ngathi ingqondo zawo angiziboni kuhle ukuthi ziyathatha kuhle.
Abamabandla aphikisayo basola izinqumo eziphume kuconference yeZANU PF izolo ezigoqela esokuthi uMongameli Mnangagwa nguye ozancintisa emele leli bandla kukhetho luka-2023.
Nxa beqhubeka zinyanga ezimbili bephefumula behamba kodwa sozibaboni imoto. Sengifunga lapho, ngiyafuma. Ijoyi lamakhalabo. 2 months ongiphikisayo kwahamba emhlabeni.
Omunye wabalwela ubukhosi bamaNdebele umnumzana Andrew Mcijwana Khumalo wethu sela alwisana labo ngokufa. Inhlanganiso ebona ngokuqhotshwa kwenguqu izifa isile nkokheli entsha ngemva kokunqotshwa kabuhlungu kukaPhilip Chiyangwalo Omega Spanda kukhetho olwenziwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamabandla aphikisayo sebecothoze izinqumo ezithethwe libandla leZANU PF emhlanganweni walo omkhulu ophele izolo esigodini ezigoqele sokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozancintisa emelele libandla kukhetho luka-2023. Leli bandla linqume njalo ukuthi uhulumende sokumele aqhatshe kuphela abantu abalolongwa phansi kohlelo olusolwa kakhulu ngabanengi olwe-National Youth Service. Sixoxele umgcini sihlalo we-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Kutshengisa ukuthi iZANU PF idelela abantu beZimbabwe kakhulu, laba abantu beZimbabwe sebekuvumile ukudelelwa. Okwesibili kutsho ukuthi abalandeli beZANU PF ngiyabona kwesinye isikhathi ngathi ingqondo zawo angiziboni kuhle ukuthi ziyathatha kuhle, ngoba nxa liza kuthi umuntu uzaba ngupresident ngo-2023 esehluleka kathesi kutsho ukuthi lina ukwehluleka lokho elikubona ekwenzakala elizweni liyakukholisa. So angisazwisisi ukuthi abantu beZANU ngabantu abalobuchopho sibili okupheleleyo, ngoba awungaze ke ukuthi kathi siyadubeka akulalutho thengekayo, imali kayikho, amafutha kawakho kugcina indwendwe. Lihle lithi yena lowo njalo nguye simfuku yamfaka ku-2023. Kutshengisa ukuphazama okukhona lapha. Lo bukhokheli bangikhona kuyatshengisa ukuthi sebephelelwe zingqondo, ngoba nxa beza ukuthi bekhangela ukuthi i-administration eyiyo esikhangelele ukuthi sibone ukuthi kuba lobubuyelo elizweni, yiyo abahle bathi bona yena lowo president okhona owehlulekayo kade sisonke simkhangele, wonke umuntu emkhangele, bese kuthiwa bayamfaka ku-2023. Kuyesabeka ke lokhu.
Bathi njalo kumele basebenze zekatalala njengohulumende bavuselele umnotho. Ubona bephumelela kulokho yini?
Kati vele umnotho wangikona wabulawa mbani Ntunga? Uzathi wena ufuna ukuvuselela into wayibulalayo, okwaziyo ukubulala uzavuselela sikhathi bani kuwobulalayo? Alibana ngabe bathi bavuselela umnotho kayisibo ababulalayo, ngangithi kumbe bakhuluma into ezwakalayo. Kakuzwakala abakukhuluma ngoba yibo ababebulala umnotho. Nanku umnotho kathesi sikhuluma kathesi lapho esimi khona uyabehlula, bazawuvuselela bengathi besehlule ukwenza abakufanele bakwenze kathesi. Akula mnotho abazawuvuselela, yi-statement abasikhulumayo ngamazwi nje abawakhulumayo ukuthi abantu balalele ukuthi kuthiwa kade kule conference besidla futhi imali zikahulumende. Ngapha thina sibhadala umthelo, bona basebenza ukudla ngapha bekulaleliswa.
Umnumzana Abednego Bebe ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT. Sixhume njalo isiphathamandla seZANU PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi kuqakathekile mpela ukuthi abafuna umsebenzi kuhulumende baqale badlule kuhlelo lwe-National Youth Service.
Lokho okukhulunywa ngona abantu abaqale beyofunda esikolo lesi sokuthi bafundiswe nge-National Service lokwana kuqakatheke ekuthini khona ekupheleni lokuqaleni kwezinto zonke umuntu wonke kumele bakwazi iZimbabwe ilizwe lethu kumele siligcine kodwa thina lapha silabafo wethu labo dadewethu abasuka lapha behambe benxusa inhlupho ukuthi zikuye ezweni labo beqamba amanga ngelizwe labo ngenxa yokuthi kumbe bafuna izikhundla kumbe bafuna amandla khonokho yinto embi ongamelanga ivunyelwe ukuthi iqhubekele iye phambili so uzathola umuntu ozangena kuhulumende kodwa yena elengqondo yokufuna ukudiliza nokubhidliza pho kuyini okuzalungiswa emahofisini kwabana akula ngoba lwana umuntu uvele ungene elengqondo ekubhidliza nokudiliza ukuthi esingathi yi-sabotage ngesikhiya so ngokuqakathekile-ke ukubana abantu ukuthi bengakayingeni emahofisini kahulumende ngale kababe befundisiwe indlela yokuthi bona bahloniphe ama-principles awezimbabwe singabi le ndawo ukuthi kumbe kwezanu p f singabi le ndawo yonolothi nge-NDC kodwa izimbabwe yabe yizimbabwe
lithi njalo umongameli Mnangagwa nguye omele ancintise elimele kukhetho luka-2023 lijaheni kanti njengoba sisandaphuma nje kolunye ukhetho
akujahanga lutho ngitsho sesisakha indlela yokuthi bona into ziqale umanyana zikhanya siya ku-2023 so akujahanga lutho yinto nje ekhulunywayo nje kuphela
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU PF.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Omunye wasebeziveze njengenkosi yoqobo yesizwe sikaMthwakazi umnumzana Andrew Mcitshana Khumalo sexwayise abanye abangisana labo lobu bukhosi ukuthi bangalinge baqhubeke ngoba baza kufa bengagulanga kubika uBenedict Nhlapo
Umnumzana Andrew Mcitshana Khumalo uthi nguye kuphela inkosi yesizwe sikaMthwakazi ayikho enye uthi yena wabekwa ukuba inkosi mhlaka 4 Ntulikazi 2010 ebekwa nguShembe umprofeti webandla lama-Afrika elamaNazaretha elidume kakhulu kwele South Africa. Umcitshana uthi umlando wosendo lwakhe ukhomba khona ukuthi nguye inkosi uthi uzalwa nguCetshwayo Khumalo ozalwa ngumlingo Khumalo ozalwa nguGqibo Khumalo ozalwa uMbehane ozalwa uMzilikazi abanye asebeziveze ngokuthi yibo inkosi yesizwe sikaMthwakazi bagoqela umnumzana Stanley Raphael Khumalo owaziwa njengenkosi uMzilikazi 2 uPeter Zwide Kalanga Khumalo owaziwa njengenkosi uNyamande loBhengula 2 uBulelani Colin loBhengula Khumalo owaziwa njengenkosi uBulelani loBhengula kaMzilikazi kodwa ke umcijwana uthi badlala ngegeja kuziliwe
Yizwe lami leliya ngingedwa hayi nomunye umuntu hayi nobani ambambisani nobani
ngabe kuqhubeka
zinyanga ezimbili bephefumu la behamba kodwa sozibaboni umuntu semfunga lapho ngiyafuma ijoyila amakhala bo 2 months ongiphikisa kwahamba emhlabeni sengiqalisa ukuhlakula ukhula
imizamo yokuthola kuphawula kwamanye amacele athinteka kulokho okuthiwa umcijwana ibingakaphumeleli ngesikhathi sokwethula loludaba Kodwa ke enkulumeni ethulwe nguNduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ngeviki ephelileyo owayekhona ngesikhathi inkosi uBulelani loBhengula Khumalo kaMzilikazi esethula inkulumo yakhe yakuqala emphakathini uNdiweni wakubeka kwacaca ukuthi uBulelani nguye okhethwe ngamaKhumalo njengenkosi njalo abethuswa yilabo abanye asebefuna lesi sihlalo ngoba vele umbango wobukhosi yinto ehleli khangelelwe ukuthi ingenzakala Asizweni ukuthi okandiweni wayetheni phambilini ngombango obukhosi.
Phakathi kwenkinga nkinga le thina sathi hayi sizaqonda isigodlo umbulazi okhumalo. Siyacela ingane. Ngafika lenkosi uveza umaduna okhumalo baphakula abakuphetheyo. Yikho ke ma umuntu edidekile nje engqondweni yena akhangele kuphela ukuthi amakhosi izinduna zisekela ngapi zimelo bani. Nansi impendulo.
Abanye bathi balethemba lokuthi nxa inkosi yomdawu ingathatha indawo yayo kusizwe sikaMthwakazi, impilo iza kuba ngcono kakhulu njengoba besithi owakhathesi abasuthiseki ngendlela uhulumende abaphatha ngayo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo. Direct from Washington, the voice of America.
Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu esilethulelwa ngoGibbs Dube.
Singana masiko
wenziwe manje
lobaba mkhulu babelo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke sixoxa ngodaba sibilongana luyahlupa udaba lokuthi kulamadoda atshiya omkabo ekhaya bona besiye Goli kumbe Botswana kumbe endaweni ezitshiyeneyo. Mase ubuyela ngesikhathi seChristmas kumbe kanye ngomnyaka kumbe bengabuyi. Uthi ngixoxele lo daba ngilonkosikazi sakhile line ingcwethi kwezamasiko esintu. Ngibe lo baba unqabeni nyanda yomkhonto Khumalo. Isizalwane seZimbabwe ukona ngale kule South Africa. Madube kunjani?
Ngiyaphila but keeps kunjani?
Hayi siphile kakhulu. Baba Khumalo kunjani?
Ngiyaphila baba Dube kunjani?
Hayi siphile kakhulu. Ngikaze ngawe sibili Madube. Nangu umama sechiwe ekhaya sibili. Nxa usuchiwe ekhaya kawukukhumbula indoda.
Asozekile ma ungumuntu le oleminzwa njengomuntu wonke angeke uthiwe umnyaka wonke January kuze kuye kuthi semuntu elokhu ezihlalele eGoli ayebuya futhi abuyathi 1 week aphinde abuyele uyabuphila njani uhlala njani okuhle kuphela yikuthi ye umama siyasala emakhaya kodwa ubaba ngapho nguthi athi 1 or 2 or 3 months abuyele ekhaya 1 or 2 months abuyele ekhaya umuntu akuzuze uyephele lokhu ebuye ehamba njalo kwenza ukuthi abantwana babekwazi ukuthi ubaba ukhona ayifona ukuthi ahambe umnyaka wonke Ngiyona futhi mina ngiphela ngavuyi lokubuya but kaye ungekho right kodwa abanye bahamba yabona iminyaka useyaphela uyabehambe kahle kathathu oka 4 ekhaya
Mhm Baba Khumalo nantu daba sibili lapha ungathi
yona indaba yokuthi siyame siya uNkosazi emuva izinto babuthiwe ngoba ekugcineni sigcina sesilingeka futhi njengamadoda uthola ukuthi indoda ayisabuya ekhaya kanti silomunye umfazi khona ngale eGoli njalo le mali okuyabe kumele ukuthi iyondla abantwana igcine ingasafiki ekhaya ikubona amanye amadoda igcine engasabuyi so le ndaba le babuDube iyahlukumeza kakhulu hhayi omama bodwa kodwa labo baba bo so indaba mina engicabanga ukuthi kumele ukuthi kube le ndlela mhlawumbe njengomama ekhulumile ukuthi mhlawumbe indoda ngenyanga ekupheleni kwenyanga iyevakatshe ekhaya ukuze abantwana babemazi njalo kube lokudla zempahla futhi ozithengela abantwana ukuze ubonise ngempela ukuthi uyodla abantwana ekugcineni babuDube okuhluphayo ukuthi ugcina sokusiba la malubo omhlaba usukhohlwa le mbuli ekhaya so le ndaba ibuhlungu kakhulu babuDube
ye Madube khonoko kukhulunywa ngubaba uKhumalo ukuthi ugcina kusiba la maluba omhlaba lawa ugcina kugadaza kakhulu ngapha kumama lakubaba ngale kugcina kunganizani kuyahlupha lokhu akukucasisela uZulu sibele ukuthi pho kubanjwa njani
amalubo omhlaba abe ekhona njalo ubaba angaqalisa ukuthi adinge khona lapho ayabe khona le mkhuhlane igcweleyo le uyawuthatha abuye azowunika umama ozihlalela ekhaya egcina abantwana ekuphinde futhi ayale sokuphambili nxa sokubonakele ukuthi sokungena umkhuhlane ekhaya ayale ukuthi ngiyobuye la but ungahlala usithi mbijanambijana usiye ekhaya le mali asoze uyidlale siyabulokhu uhamba usiyayinika imuli but ungahlala uhlale udinga amalubo omhlaba uyagcina usiba le problem ngoba ethe enda abantwana bazalamba kumbumfazi cina ethethe izikhwama wabuyela uzawusulokhu usebenzele emuva ukade ungabulokhu usiye ekhaya uvusa lapho kuwe khona ucinga umenda umuzwa uyacina ube ngumuzwa orayi ukade omama lathi nxa sisele emuva uyacina uyengimi ucina udinga into ezinye ezizakwenza ukuthi kusasa uba uyathutsha ungakwazi akuthole futhi usulomunye umuntu osendlini so ubaba ngabulokhu ehambe ebuye ekhaya siyabe sizama ukuthi si-avoid izinto ezinjengazonezo
ye baba Khumalo khonoko kukhulunywa ngumadube ukuthi kulabo umatshayinyoka phela umatshayinyoka bayasala khona ngale khaya kuhlupha pho-ke omama bakubamba njani khonoko
leyo umatshayinyoka babuDube iyahlupha ngoba ekugcineni umama ngoba okokuqala kumele sikucabange ukuthi sonke sile mizwa kuba lesi khathi lapho okudingeka khona ukuthi sisondelelane njengalokhu senza isivumelwano so nxa mina sengingasabi khona noma umama engasabi khona kuza kwenzeka ukuthi ekugcineni laba abantu laba omunye abe lo mathayinyoka omunye abe leduba lakhe ngiyavumelana kakhulu lo mama ukuthi indoda isondele umama asondele mhlawumbe nxa mina ngingathi ahambanga ekhaya kumele ngenze indlela ukuthi mama ahlale ele passport ukuthi laye akakhose azofika ngapha ngithi ukuthi hayi mama ngibambekile ngomsebenzi kodwa ngicela ukugijima ufike ngapha so ukuze si-avoid indaba zabomathayinyoka lamaluba yikuthi noma ngathi usixhumana kumele kuhlale kukhona ngazo zonke izikhathi
ye siyabona Madube kade sivele abaningi sebebuyela ekhaya bebuyela ekhaya nje bakwazi ukuthi enxeba ngathola kume kubi sijala ukuzwa kuthiwa-ke unazibani ubulewe into ezinjalo pho nxa sokunje kuphathwa njani
kuba lobusungu vimola so kunjalo abaningi bangkhona bangeneli kumbe bangenela babe kuhlanga hlangothola iwani.
Yelo ke ngumama unkosikazi Sakhileli ne uMadube incwadi kwezamasiko esintu besixoxa njalo lobaba uNqabeni Nyande yomkhonto Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Wolivalelise moyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilani.
Kangele zinyezi ziyawagcina masiko wawo. Kangele amanyama bayawagcina masiko wawo.
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo sixoxa ngempumelelo yabatsha abaphile emazweni abayizalwane zeZimbabwe sike saxoxa lomnumzana uHope Tyrone Dlovu yena owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Tuvel yona ekhangelele ukuthuthukisa indlela abantu bagada ngayo imichova. Lamhlanje sixoxa lo Ndlovu ngenxa yokuthi inkampani yakhe isikhethwe ukungena kuhlelo olulapha kwelemelika ngase Washington DC olubuzwa ngokuthi Helicon Incubator Program olulenjongo yokuthuthukisa abosomabhizimusi abasanda ukuqala ibhizimusi labo ngesingizi sithi ama-startup companies. Masambeni kuye siyezwa okuningi. Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani?
Hayi ngiyabonga Mike kunjani wena?
Hayi ngiyaphila bhuti ngilethemba njalo ukuthi abalaleli bona labo bayaphila. So bhuti masixoxe Helicon Incubator Program awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo.
IHelicon yona kahle injongo yayo ukuthi incedise abantu abasakhulayo abenza amabhizimisi ukuthi bekwanise ukuraise imali njalo lokuthi belaunch ama products achiyeneyo. So I think kona ngendlela ekuyikho khona siqalisa uhlelo lwakhona ekuqaliseni komnyaka ka 2019 njalo sizabe sikontinua uhlelo lwakhona kuze kuyefika uJulayi.
Awungitshele ke mnumzana ukuthi nxa abantu besithi incubator program kahle lokhu kusho ukuthini?
Abakwenzayo wona kahle ukuthi bayanika abantu abasakhulayo ama resources ukuthi benze ama company abo. So abakwenzayo ukuthi njenge incubator program le basinike accommodation for 5 months on lezi service lazo beqeda khonapho bese besinika le madlanyane ukuthi sibe sihlale yamileka sibe sikwanisa ukuthi nxa sifuna ukuthi launch i-business lethu selauncha kuhle. Phezu kwakhona lokho okuqakathekileyo kakhulu ukuthi bakwanisa ukusilinka lama investors alapha emelika lase-Europe ukuthi besincedise ukuthi silaunche i-company yethu kwamanye amazwe nxa sesiya phambili.
Uyini umehluko okhona phakathi kwe-mass challenge? Last time saxoxa lapha kuhlelo lwabasakhulayo siyithintile i-mass challenge njalo manje usungena kulinye uhlelo i-Helicon Incubator Program. Yini umehluko okhona phakathi kwenhlelo lezi ezimbili?
So i difference yangkhona ikabili. Uqala ukuthi i-mass challenge awuphiwa accommodation, bayakunika office space. Bekunikele ama resources like into ezinjenge Google Cloud Services, Amazon Cloud Services, ukuthi ukwanise ukuthi uyakhe i-product lakho zakulithengisa njengalapha esikwenza ukuthi siyakhe i-app. I-Helicon Incubator esikwenza manje ukuthi sisitarta from a stage like challenges chief corner. Bakhetha out of 500 aba-apply for the program, bakhetha 8 teams. And those 8 teams are my team that are working on e-social innovation. So okwenzakalayo ukuthi i-Helicon i-focusa on a very specific group of abantu abenza amabhizinisi.
Angiyakuzwa ke lapho sagcina ukukhuluma lapha kuhlelo lwabasakhulayo uthe kimi njengenkampani likhangela ukuqala umsebenzi ukusebenza kweZimbabwe kulumnyaka. Lokho kusaqhubekela phambili na?
Yes, lokho kusaqhubekela phambili. Sifuna ukwanisa ukulaunch inkampani yethu, ukulaunch iproduct lethu kobulawayo ngikuphileni kwemonthi kaDisember le. Ngoba kade festive season abantu bayamuva kakhulu, sifuna ukwanisa ukuthi nxa silauncha ipilot yethu abantu bakwanisa ukudownload i-app belisebenzise kahle.
Yebo ke bulawayo omuhle, mthwakazi omuhle liyamuzwa iyezi Tuvel. Hayi Ndlovini, ngikuzwile kahle mnumzana, gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu njalo inkampani yakho iTuvel kumele bayephi?
Nxa lifuna ukwazi nge Healthion incubator lehamba ku www.healthion.com. Lapho bachazisa ke ukuthi uhlelo lolu kahle kahle ngolwani lama benefits ama startups awatholayo, and kahle kahle labantu abasha abafunqaza ama business abo even bese Zimbabwe kumbe bese diaspora lapha, liyakwanisa ukuthi ku next cycle kwazi lana uku apply for the same program, and kahle kahle ngiyaliqonqosela ukuthi li apply to ma program anjengona lawa. Nxa lifuna ukwazi nge Tuvel, liyahamba ku www.tuvel.com. Njalo ikhona lapho ezathola khona ama updates ukuthi kuyini kahle kahle sikwenzayo, njalo siyaqhathisana nini ukulonja.
Hayi, mthwakazo omuhle limzwile umnumzana u Hope Thariro Ndlovu owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Tuvel. Kwanele kwalamhla bafethu masidibane ngevikezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo, nguMike Hove sengilishiya ke ngisithi libe ngevike mnandi, kholisana bontanga. Bye bye.
Sibonge ke uBig Mike ngalolo hlelo, singeneke kuhlelo lwamakholo. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni lamhlanje?
Siyahlangana bazalwana abathandekayo elizwini lenkosi namhlanje, esiza kulithola encwadini ngokuloba kaLuka isahluko ngesesithupha indima yamashumi amane lantathu kusiya endimeni yamashumi amane lanhlanu. Kufundeka kanje: ngokuba akukho muthi omuhle othela isithelo esibi, futhi nomuthi omubi awutheli isithelo esihle. Ngokuba yilowo nalowo muthi waziwa ngesithelo sawo, akukhiwa kambe amakhiwane emeveni nezithelo zomvini azikhiwa ejijolweni. Umuntu omuhle uveza okuhle emfuyweni enhle enhliziyo, nomubi uveza okubi emfuyweni embi. Ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Lapha ilizwi lithi ubuhle bomuntu busenhlizweni. Ngenye indlela, xa sikhuluma ngomuntu sikhuluma ngobuntu bakhe. Kasikhulumi ngemvunulo yakhe, kasikhulumi ngemfuyo yakhe, kasikhulumi ngokuphakama kumbe ngokwehla kwakhe, kasikhulumi ngokubhekeka kobuso bakhe, ulekhanda elikhulu, ulendlebe ezingamakhwakhwa kumbe unjani. Kasikhulumi ngokubonakala esikubona ngamehlo enyama sibe sesithi lo umuntu muhle. Kakuyi ngokuthi uvathe izigqoko ezinjani, angagqoka isuti edulayo yohlobo oluphezulu kodwa asale emubi. Angaba lesikhundla esikhulu eze konke okubona ngamehlo enyama kodwa asale elokhu emubi. Ngoba lithi ilizwe esilibalileyo ngokuba akukho muthi omuhle othela isithelo esibi. Ngenye indlela, umuntu isithelo asithelayo sisuka enhlizweni yakhe. Inhliziyo yomuntu yiyo ethwele ubuntu bomuntu. Inhliziyo yomuntu yiyo etshengisa ubana uvele ungumuntu onjani. Xa umuntu evula umlomo esekhuluma, ilizwi lelo liyabe litshe ukuthi ngabe ukhona awudingi bani. Zazele ngenhliziyo yakho ukuthi lokho ukukhulumayo ngomlomo wakho kusuka enhlizweni yakho. Kuyakha yini kumbe kuyabhidliza, kuyaphilisa kumbe kuyabulala. Bakhona abanye abantu abanye bazibizingela amakholwa, abathi bona bakholiwe kodwa bawukhupha emlonyeni kuyesisabeka. Abanye ngabakhokheli, endani bakhokheli abantu bafane lo muthi omuhle onjengomkhiwa lapho abantu abazahamba bayocatsha khona nxa ilanga litshisa bayethola izithelo nxa sesithe sathela leso sihlahla. Abanye bakubalekela khona lokho, bafana lezihlahla nje ezameva. Yiko kuthiwa abantu bangaza ke bayekukha isithelo somkhiwa esihlahleni sameva ngoba bazahlatshwa babe mdwejudweju baphume legazi. Baningi abantu ke esibabonayo abahamba bedala izinto ezingayisizwe emphakathini nje lasemabandleni. Zihlobo ezithandekileyo, hlola inhliziyo yakho thela izithelo ezinhle ube lephunga elihle wamukeleke uNkulunkulu nakubantu.
Ah kuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Thixo ingcwele wena ongehlula lutho ilizwi lakho kalingene lihlale phakathi kwethu. Nkosi yokuphila belathi silondoloze sineke inhliziyo ezinhle iziyathela izithelo ezinhle sukela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi iThandeko Zintimkandla. Siletemba libusisekile engentshumayelo kamfundisi. Kutaba oluphuthumayo esisanda kulwamukela kufe abantu abalichumi lanye engozini yokungqikilana kwamakhombi amabili eMurewa ntambama namuhla. Amapolisa athi enye yalawa makhombi idubuke iviri laphambili yasitshayana lenye ebiphambana layo. Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenguqu izifa isilenkokheli entsha ngemva kokunqotshwa komkhokheli wayo umnumzana Philip Chiyangwa. Lo msekeli wakhe umnumzana Omega Spanda kukhetho olwenziwe namuhla. UChiyangwa unqotshwe nguFelton Kamambo onguye osekhokhela izifa esekelwa ngumnumzana Gift Banda yena onqobe uOmega Spanda. Njana Junior the Big Animal yehlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo ngengoma yakhe ethi Tulani Nilalele. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abalishumi lanye engozini yokutshayana kwamakhombi amabili eMurewa ntambama namuhla. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.